So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 28 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba lama mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinator, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi COVID ikhona njalo iyingozi kakhulu.
Lanxa kuphuma imbiko ephikisanayo phakathi kwamapholisa logatsha lwezempilakahle nge-COVID-19 lockdown yakwaBulawayo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela ngazo zonke izikhathi.
O and A level candidates who are in formal school do not need ID cards either to register or to write their examination.
Abogatsha lwezemfundo bathi abadinga ukuba lezithupha yilabo abangasekho esikolo, hathi bonke abazaloba imhloliso. Abenhlanganiso ezizimeleyo elizweni iningi lazo kungezilwela ilungelo loluntu basola ibandla lezanu PF ngombiko walo wokwethusela ukuba zizavalwa lezinhlanganiso zisetheswa icala lokusebenza namanye amazwe angentshonalanga. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulandela umbiko ukuthi idolobho lakoBulawayo alifakelwanga imigoqo ye-lockdown, uzulu waleli dolobho ubikwa esephila njengensukwini kungakhathalekile lokuthi inani lababanjwa i-coronavirus kuleli dolobho lelizweni jikelele liyaliqansa. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro wazise ngomgqibelo ukuthi idolobho lakoBulawayo aletheswa ngamigoqo emitsha njengalokhu obekukhulunywe isikhulumeli samapholisa koBulawayo uInspector Bednikho Ncube ngeviki edluleyo. UNcube ubethe indawo eziqanjiweyo abantu babengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamahola aphakathi kuka-6 ntambama kusiya ku-6 ekuseni. Amabhizimusi ayesezavulwa ekuseni ngehola lika-8 ekuseni evalwe ngehola lika-3 ntambama. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso ephathisa uzulu ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus e-Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina bese sizwe ukuthi lumbiko adulethwe ngamapholisa ukuthi kumele abantu bahlale ezindlini njalo kule curfew ezayenza ukuthi izitolo zivale masinya njalo kungafunyeli ukuthi abantu bahambahambe nxa sokuntambama. Kodwa into esesizwile ivelela kuMinister of Health ikuba hayi akunjalo, loba kukhona i-lockdown ilizwe lonke kodwa iBulawayo ayisozibele yayo. Into esiyenza yele ukuthi lokhu sokulethe ukudidana kwengqondo ukuthi kade kuyikho yikuphi, njalo nxa sinanzelela ukuthi khona izolo amapholisa yiweso wabona edolobheni evala izitolo esithi abantu bayengkhaya, kuyaletha ukuthi abantu bengabi leqiniso ukuthi kade manje okuliqiniso yikuphi. Njalo lokhu kungayeletha ukuthi kube lokuthi abantu bebe lokuyekethisa ukuqinisa imilayo efunakalayo ukuthi umuntu atshonele mask, babe khatshana abantu nxa behlangana, njalo sigeza izandla. Kutsho ukuthi kuyalulaza ke lokhu ngenxa yokuthi abantu bagcina bebona ngani kutsho ukuthi udubo lolu solwedlule.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathintambo wezempilakahle, abantu bayithatha njani? Njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwayo.
Into thina esikhathazayo ukuthi kumele ukuthi sicizelele ukuthi udubo lokuba le-COVID lokhu lukhona njalo ke luyingozi emuntwini wonke, ngoba sinazelele even namhla bekugcwele abantwana besikolo okuthiwana bezothatha izithupha zokubhala. Anzake mbona abantwana abaningi ngaleyana indlela okokuthi babethelelana vele umkhuhlane. Ngakho lapha sithi COVID ikhona, ngapha sibuthanisa abantu, ngakho mbona ngani siletha imbiko eyenza ukuthi ididanise ingqondo zabantu, njalo ke yenza ukuthi abantu bengakuthathi kube into esindayo, njalo kube into okumele inanzelele ukuthi iCovid iyingozi emuntwini wonke. Ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba la mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinate, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi iCovid ikhona njalo iyingozi kakhulu.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngokulwisana nokumemetheka kwesigciwane le-coronavirus e-Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje uhulumende uthi kulomuthi wamajekiseni e-COVID-19 awohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China ngomgqibelo. Akukhulunywanga ukuthi maningi okunganani, kodwa umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube obesegcekeni lendizamtshina eHarare ukwamukela amajekiseni la uthi ilizwe lilesikhwama semali sokuthenga imithi le eyeneleyo. Ngakwelinye icele inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lokhu liphezulu. Kumanani ayethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo kulabantu abalichumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, abanengi kungabe Harare, kobulawayo kuloyedwa lamanye amadolobho. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 424 ababanjwe igciwane le-coronavirus, iningi labo abedlula ikhulu 195 bengabesigaba seMashonaland West, esiyiso esiqhubeka sile nani elikhulu kwedlula zonke izigaba zelizwe. Lolu gatsha luthi kumanani la abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala bafike phose inkulungwane 8961, okulinani eliphansi kakhulu. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-COVID-19 kuzabaphilisa nzima beselizweni lelo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsakazo we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa izolokusihlwa wethule umbiko othi ilizwe seliqinise iziqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown, okuza kwenza ukuba kuvalwe izindlu zokudlela, ama-restaurants lezinye indawo okugcwala khona abantu. Uhulumende kaRamaphosa uthi uzama ukuvimba ukumemetheka komkhakha wegciwane le-COVID-19 olakho ukubulala abantu abaningi. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwese South Africa bathi lokhu kubenza behluleke ukudinga imali yokuziphilisa. UMnumzana Nkululeko Gobalanda Mate ngomunye wababhekane lohlupho lokuphanda impilo.
Ilizwe besithembele kulo ele South Africa selivalwe mba, sokunzima kakhulu ke ukuthi sizaphila kanjani, especially thina esingalamaphepha. Kubuhlungu kakhulu ngoba i-lockdown le inzima kakhulu, ngoba imisebenzi besisebenza kiyo ile kuthiwa no work no pay. So kunzima kakhulu, kuze kube ngcono laba balama permit bayakwazi ukuthi baregistriwe bayathola okuncane. Ke thina manje kunzima kakhulu, kuchu kuthi manje sesiyaphila ngisikelela ngendlela ngakhona. La ma lockdown abedlulile bekangcono besekwazi ukuphila.
UMathe uthi sebekhangelele ukuthi bazathola uncedo kulabo abanika abantu ukudla.
Ukuphelephela umnyaka olezinyanga ihlaselele ligcikwane leli, okuyikho ukuthi abasangebe sakhona ukuthi bephinde bebuye futhi besisize. Phela kuyaphela lapho lapho bathatha khona.
USanokhoza ngomunye wabathi aluqedakali uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Yebo, simuvele ku-level 4 izolo, kodwa nje kusafana nje. Mehluwe kuvala kotshwala nje kuphela idibo obungekhoyo, but okuningi ngibona nje kuyafana nje. Akula mehluwe. Asazi njalo noma i-lockdown leyiza sisebenzela sikwazi ukuthi siphile ngcono noma kuzahlala sokunje. Asazi, sesiyabona khona, sesiyathembela kuNkulunkulu ukuthi la imali khona uzazisindisa impilo zabantu.
Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Australia bathi babhekane nesimo esifanayo njengoba sokuvalwa amadolobho abaningi ngenxa yokumemetheka komkhakha weDelta, lomunye owaqhamuka kwele India obulala abantu abaningi. Umnumzana Mandla Moyo ohlala eSydney uthi kuyethusa okwenzakala elizweni leli.
Kusukela emavikini amabili adlulileyo sibone ama cases awe COVID-19 ngapha abasolela ukuthi strain se Delta le Indian variant sikhuphuka. Okwakathesi ke ama state amabili iNew South Wales ngapha eSydney lase Northern Territory eDarwin sebeqalisile ke i-lockdown.
Umoyo uthi balakho ukuhlupheka ngenxa yokuvalwa kwamadolobho amaningi.
Ngikhuluma nje izitolo eziningi zivaliwe azisebenzi, ikakhulu ngapha ke eNew South Wales okugoqela ke amathawuni anjengeSydney lamanye aseduzane. Zonke izinto ke zivaliwe.
Ukuvalwa ngci kwele South Africa lakwele Australia kukhangelwe ukuba kuzavikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19 osubulele abafika phose izigidi ezine 3.9 million emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland. Ngingu Gibbs Dube.
Abafundi abakhangelelwe ukubhala imihloliso yokuphutsha izinga le-O-Level bathi inkinga abadibana lazo ukubhalisela ukuthola isithupha kuzaba dalela indubo lapho sebedinga ukubhala limhloliso. Ukubhalisela ukuloba imhloliso kukhangelelwe ukumiswa mhlazi ku-9 Ntulikazi. Uhulumende uthi ayisibo bonke abamele bebe lezithupha ukuze balobe imihloliso. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abazali kanye labantwana baveze ukukhathazeka ngokungazwisiseki kohlelo lokuthi babhalise ukuthola izithupha ama-national ID. Sona isikhathi sokuthi babhalisele ukuloba imihloliso sesizavalwa kusikhatshana esilandelayo. Omunye wababhala imihloliso uNomsa Sithole uthi kunzima ukuthi babhalise ezikolo ngoba i-ID yafuneka phambili.
Njengama-private candidate kuba lohlupho ukuthi sibhale ngoba sesaba ukuthi njengoba singela ama-ID kusuka kube the problem lapho esaba sifuna ukuyabhalela khona ngoba lawa ama-ID they are part of ama-requirement.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabazali, uthi okuqakathekileyo ukuthi umuntu aziwe abantu babhale ngencwadi zokuzalwa.
Indaba yama-ID leyi kuphonga ukuthwalisana nzima, kanti nxa umuntu evelele birth okunzima kuyina umuntu uyangeniswa abhale kuphela. Kanti okuqakathekileyo ukuthi umuntu ayaziwe ukuthi ungubani. Nxa ele birth mbona nganikho okuqakathekileyo bevunyelwe bebhale abantwana.
Umnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa ngokuqakatheka kokuthi izifundi zibe lesithupha.
Indaba yama-ID ibalulekile ekutheni abantwana benelise ukuzozibhalela bona kungabilo muntu obabhalelayo. Kodwa ke masikhangele isimo esiyiso elizweni kathesi, i-registry iyehluleka ukunikeza abantu sibala nje yonke imininingwane edingakalayo, ama-birth certificate, ama-ID, ama-passport. Okwenzakele lokhu emalangeni i-corona usungayithola abantwana sebesuke beyithabhulelene ngoba bebebuthaniswe besesabeka. Abanye batshone ngendlala, abanye basebenzisa izimali eziningi. Konke lokhuyana kubuyela ekuncindezeleni abantu.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izithupha zidingakala kuphela kulabo ababhala bengasafundi.
or and A level candidates who are in formal school do not need ID cards.
Abanova imihloliso ye O level A level being abafundi ezikolo akudingeki ukuthi babe nezithupha ukuze babhale imihloliso. Izithupha zifunakala kulaba abalova imihloliso bengekho ezikolo ngoba sifuna ukuba lesiqiniseko sokuthi umuntu olova imihloliso lo wabhalisayo ukulova imihloliso ngumuntu oyedwa. Esikolo kulesiqiniseko sokuba ababalisi bethu bayabazi abafundi.
National identification cards.
Kuviki ephelileyo umsekeli ka Registrar General umnumzana Ben Mpala wethula umbiko esazisa ukuthi ugatsha lolu belulohlupho lokuswelakala kwamaphepha ezithupha kodwa ke yasekhona kungakho bezavula ngempela viki ukuze abaloba imihloliso ye O level le A level benelise ukuthatha izithupha ngoba zidingeka uma umuntu ebhalisa ukuloba imihloliso. Laloba ugatsha lolu lwazisa uZulu ukuthi luzavula lokhu kwamiswa ngomele uRegistrar General umnumzana Henry Machiri otshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi bamise ukuvula ngempela viki ngemva kokunanzelela ukuthi inani labantu abafuna izithupha liningi kakhulu lilakho ukwengezelela amathuba okumemethekisa iCOVID-19. Wengeze ethi ugatsha lwezemfundo olwe Ministry of Primary and Secondary Education alusoze lwavimba labo abangakatholi izithupha ukuthi babhale imihloliso. Kobulawayo kulengcosana yabantu abenelise ukuthola amaphepha ngomgqibelo ekuseni uhlelo lungakamiswa. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhansa kwenani lasebefunyanwa bele gciwane le coronavirus elizweni ngalezi nsuku. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi lwabebutho kwelemelika luqhube uhlelo lokuhlasela indawo ezinakanelwa ukubana zinkamba zabalwa becatsha abasekelwa ngele Iran emngceleni wele Iraq lele Syria. Izolo ele Iran lethule umbiko ngomvulo lixwayisa ukubana lesi senzo semelika siphambanisa isimo sezomvikela emhlobulweni waseMiddle East. Iziphathamandla zombuso wezabelo esigabeni seFlorida zibike izolo ukubana kulabantu abathoba munemunye ababhubhe engozini yokudilika owesakhiwo sezindlu ezelekeneyo edolobheni leSurfside ngolwesine. Abantu abalikhulu lengxenye 150 lokhu bengaziwa kubana bangaphi besadingwa phansi kwenqobanqoba yokudilika kwemiduli yalesi sakhiwo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken uhlangene loPope Francis, umkhokeli wenkonzo yeRoma esikolweni sakhe eseVatican City lamhlanje ngomvulo kunkulumo ebezingavunyelwa intatheli zindaba. UBlinken yisiphathamandla saphezulu sikahulumeni kamongameli Joe Biden esithe sahlangana lomkhokheli wamakatolike. Lokhe uBiden wathathayo intambo zombuso ekuqaleni kwalo nyaka ngozibandlela.
Kwezempila kahle, ingcwethi kwezempila kahle zikhuthaza abesifazane ukunakekela impila kahle yabo ngesikhathi bezithwele ukuze bazivikele kungozi yokwehlelwa yisimo se-obstetric fistula. Lesi simo sichiya abaningi bephila nzima nxa bengasahlinzwanga ukusilungisisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isimo ese obstetric fistula sibangelwa yikulimala kuka mama lapho ekhululeka kungenxa yokuthi indlela yakhe iyabe incane njalo ekhululeke ngelancedo lwabezempila kahle. Udokotela Anthony Mthombeni ophathisa omama abalelisi simo uthi ukulimala kwabomama ngale indlela kuvamile emazweni awezwekazi le-Afrika kodwa eZimbabwe sebebona sokusiba nganeno. Unkosazana Florence Mutaki wenhlanganiso emele amalungelo amantombazana eShamarema anasikana uthi ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 ese-lockdown babone ukucansa kwenani lamantombazana azithweleyo bebancane kakhulu, amanyawo eleminyaka engaba lichumi kumbe phansi kwelichumi lanhlanu, okubachiya besengozini ukuba bengangena kalula kungozi yokulimala lapho bebeletha.
That is teenage girls, adolescent girls, and sadly, they're not biologically strong enough or mature enough.
Vaya vele ngakalungi ukuba bangathwala isisu baphinde bayozala kalula kungela kinga.
Uthi ngoba loba sokungcono umumo okhona awukafiki kubanga abalifisayo ngoba iningi lamantombazana nje engenelisi ukufinyelela usizo lwezempila kahle njalo amaningi awo evela emulini eziswelayo. Udokotela Mthombeni uthi abantu bengazihluphi kabananzelele ukuthi lolu dubo luyelapheka.
Kuyelapheka ngoba uyathungwa into
uthi abantu kabafundisane bazi ukuba ifistula ingavikelwa ukuba ingabi khona kulokumelela ukwelatshwa sebelayo. Obstetric fistula luhlasela omama abedlula izigidi ezimbili ikakhulu emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa lowe-South Asia, Latin America lasezihlengeni ze-Caribbean abaphila naso. Inkathi ke sihlasela abafika kungxenye yesigidi 500,000 ababanjwa belaso ngomnyaka ikakhulu emazweni angelanhlelo zezempila kahle esiqinileyo. Omama abayabe sebele obstetric fistula bathi babhekana lodubo lokuthi bayabe belephunga elisuka ke libayangise emphakathini okubenza behlale bengakhululekanga ukuhlangana labanye emihlanganweni, ezikolo, ecaweni, emsebenzini lakwezinye indawo ababengena kizo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Abinhlanganiso ezizimeleyo elizweni iningi lazo kungezilwela ilungelo loluntu basole kakhulu ibandla leZANU-PF ngemva kombiko owethulwe ileli bandla lisethusela ukuba lezinhlanganiso zizavalwa ngoba zisetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Lezinhlanganiso zithi leli ngelinye lamaqhinga aweZANU-PF ukuphazamisa umsebenzi wazo lokuncindezela uZulu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngeviki edluleyo ophethe isikhundla sokuba isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uxwayise inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zishiyane lokuphatheka kwezombusazwe ngoba lokhu kuveza ukuba sebefuna ukugenqula uhulumende. Kodwa benhlanganiso lezi bathi ibandla elibusayo libaqambela amanga njalo lifuna ukubavimba ukusebenza elizweni ukuze liqhubeke lisenza inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu. Umkholi wenhlanganiso yePlatform for Youth Development umnumzana Clarice Maduku ngomunye wabasola umbiko weZANU-PF law.
They've always been said by especially those who are running the government in Zimbabwe. Mugabe used to say
amazila ahlala ethiwo yilabo abakuhulumende. Umgabe wayekutsho
labo ababethanda umgabe bathona besola amazwe abelungu ibandla lezanu PF kalifuni kutshelwa iqiniso bafuna uhlala besenza izinto ezingekho emthethweni
main and accountable
ezinezale zinhlanganiso zithi umsebenzi wentuthuko elizweni ngoba zisipha usizo ebantwini lamacebo ombuso wentando kaZulu uhulumende xa ethe wacela imibono yazo omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Blessing Chidoni uthi kulusizi ukuthi lumbiko uphuma ngesikhathi sokulungiselela ukhetho oluzayo.
Ama comments lawa akhulunywa honorable Chinamasa ngama comments that are very dubious and biased. Lama ukuthi threaten ama NGOs ukuthi engayenzi umsebenzi wawo ngendlela akumele ukuthi awayenzi ngayo.
Kodwa umsekeli wabatsha ubona ngezemsebenzi kuZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla sebenanzelele ukuthi lezi nhlanganiso zivame ukusebenzelana labamandla aphikisayo.
Hayi, ngivumelana naye umnumzana uChana Masa sibili ngoba sesinanzelele ukuthi ama NGOs amaningi asehambe khankasa khankasela laba abaphikisana lohulumende. Owabo umsebenzi vele aso ukungenela kweze politics ngokuncedisa umphakathi pheceleze ama communities. Kodwa lokho bona sebekwenza uthole behamba betshela abantu ukuthi bevotelele iphibandla bengavoteli leader, hayi ayisikho phela abakulandileyo.
Enye incitha ecuba ngezombusazwe umnumzana Dizen Bajila uthi kumele amacele omabili adinge indlela zokusebenzelana ngoba kungayisizo zonke inhlanganiso ezisebenza kuhlangothi lwezombusazwe.
Ukwethuselwa kokuvalwa kwenhlanganiso ezizimele zodwa ngaphandle kwahulumende kuyinto embi kakhulu. Kungoba lezi nhlanganiso kukhona okuthile ezikwenzela umphakathi kokuyinzuzo emphakathini kungabe kufundiswa kwabantu mayelana ngamalungelo abo. Ezinye njalo inhlanganiso ziyancedisa ngendubo zabantu ukuthi badibane le ndubo zabo okuhlangana mhlawumbe into okungafana lokudla okugqokwayo lezinye impahla ikakhulu ezamalungelo abantu abangomama.
Embikweni munye uChinamasa uphinde wasola umsakazo weStudio 7 esithi lawo ulicala lifanayo kodwa abomsakazo weVoice of America oqondisa umsebenzi oweStudio 7 bethule umbiko othi wona njengomsakazo osakaza ngendima eziningi emazweni amaningi omhlaba aleziqondiso ezicacileyo zokwethula kwezindaba ezimqotho njalo ezingayameli icele. Umphathi intambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uthe ebuza wathi owakhulunywa nguChinamasa asiwo mbono kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bapha imbono ethiyeneyo ngeqembu lama-Warriors eliza kuyaphatheka kumncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela uthi iqembu lama-Warriors liqale namhla amalungiselelo alo kuyaphatheka kumncintiswano walo nyaka weCOSAFA Cup.
Iqembu lama-Warriors lelo elizamelela iCOSAFA selikhethiwe lingena kukhempu namuhla ukuze balungiselele ukuba bayedlala ePort Elizabeth eSouth Africa. Abafana bazalungiselela ukuze kuyefika mhlaka 4 sesukuma mhlaka 5 Ntulikazi siqonde khona ngale ePort Elizabeth. Sibafisela inhlanhla abafana bakithi, silethemba ukuthi bazanqoba.
Iqembu leZimbabwe yile seliphakamise inkezo yeCOSAFA kaningi kumbali yalomncintiswano njalo ocubungula ezemidlalo eWashington Sibanda uthi lokhu kungaba yiyo imbangela yokuba abaqeqeshi baleli qembu babize abadlali abavele belodumo.
Abaningi bakhona bekuzaba kuhle ngangabadlali abadlala ke kulona leli lakithi sibabiza sithi ngama-local best players. Sabiza ke labanye singathi ngama-fringe players abangatholi ithuba nxa sokudlala le eminye imncintiswano emikhulu enjengama-World Cup qualifiers. Ngoba ke imncintiswano le njengabo COSAFA yiyo ke okufanele siyisebenzise kakhulu ekuboneni ukubana laba abadlali abadlala ekhaya lalaba abangatholi amathuba bame ngapi njalo bayakwanisa yini ukubana ke labo baqoqode nxa sokufunakala ke ukubana ke sidlale le eminye imncintiswano emikhulu enjengama World Cup qualifiers.
Ikhasi leqembu leChicken Inn kuTwitter liqale inkulumo ngxoxo ngokufisela inhlandla abakhethiweyo kuqembu lesizwe njalo aba abaningi ababeke imbono yabo bebekhonona ngendlela okuthethwa ngayo ngoba kungani abadlali abadlala kuhle kumncintiswano wechibuku Super Cup benganakwa kodwa kukhethwa abadlali abadlala kwamanye amazwe abangadlaliyo kumaqembu abo. Umncintiswano walonyaka weCOSAFA ukhangelelwe ukuqala mhlazi isithupha kunyaka kaNtulikazi usiyafika emaphethelweni mhlazi lichumi lathoba minwembili. Nyakenye lo mncintiswano kawuzange ube khona ngemva kokuba umkhuhlane weCOVID-19 uphazamise inhlelo zemidlalo emhlabeni jikelele. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa kuphuma imbiko ephikisanayo phakathi kwamapholisa logatsha lwezempilakahle nge-COVID-19 lockdown yakobulawayo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela ngazo zonke izikhathi. Abogatsha lwezemfundo bathi abadinga ukuba lezithupha yilabo abangasekho esikolo, hathi bonke abazaloba imhloliso. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.